Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 24 kuzibandlela 2021 ngo Kips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Zithithibele iziphathamandla zikahulumende ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
The situation is very worrisome.
Sesisethusa lesi simo njalo siyatshengisa ukuba sizaqhubeka sisibi.
Kulabanye abantu abathakazelela ukubhubha kwenkokheli kahulumende ebulawa yi-COVID-19.
Asikukhuthazi lokho njalo siyakusola ngoba kuyisenzo esingelabuntu.
Amapolisa achaya kabuhlungu imbongi elodumo.
Emzimbeni ngiyafuthelwa sibili ngoba kwesinye isikhathi nxa ngikhwehlela ngikhafula igazi.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Bethuke kakhulu abakhokhela uhulumende wakwele Zimbabwe kulandela ukubhubha kwabanye babo asebebulewe umkhuhlane we-COVID-19. Kulabantu abahoza uhulumende ngokwenzakalayo besithi kulenkokheli yebandla leZANU-PF engalandeli iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Iziphathamandla zikahulumende ezisanda kubulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 zigoqela obephethe uhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe uretired Major General Sibusiso Moyo, obephethe uhlangothi lokuthwalwa kwempahla uJoel Bikimatiza, lobekhokela isabelo seManicaland unkosikazi Ellen Gwaradzimba. Abanye ababekuhulumende asebebulewe ngumkhuhlane lo ngowake wakhokela i-5th Brigade lohlangothi lwezokulima uPerence Shiri, owayephethe uhlangothi lwezibotshwa uParadzai Zimondi, lowayephethe uhlangothi lwezemfundo uEnias Jigwedere. Kubikwa ukuba iningi lalabo abaphethe inhlangothi zikahulumende sebesukile emadolobheni bayahlala emapulazini abo ukwenzela ukuthi bengathaphi igciwane le-COVID-19. Umoyo yena kukhangelelwe ukuba ungcwatshwa emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre ngolwesithathu. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abantu izolo ukuba umkhuhlane lo kawukhethi muntu, loba nje kukhanya engani seliphansi inani lababulawa yi-coronavirus.
The situation is very worrisome.
Sesisethusa lesi simo njalo siyatshengisa ukuba sizaqhubeka sisibi. Kodwa ithemba lisasekhona njengoba sesibona inani lasebesinda kiwo seliqhubeka liqonga.
Once more beginning to creep up.
Udokotela Gary Shava uthi abantu kumele balandele iziqondiso ze-COVID-19 lockdown lalokhu okwethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization.
Umkhuhlane lowo kawukhethi muntu. Sonke sisengozini yalo mkhuhlane, ngokunjalo kumele sihlangane sincedisane ukuthi siwulwise umkhuhlane lowo.
Umnumzana Believe Gawule owebandla leZANU-PF uthi kumele abantu bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Kudinga ukuthi sibili kakhulu abantu bazivikele ngokulandela sibili imithetho naleyana ebekiweyo eyiyo evikelayo abantu.
Kulabanye abantu enkundleni zokuxhumana abahleka beqethuka ngokubhubha kweziphathamandla zikahulumende besithi le yindlela uNkulunkulu alungisa ngayo ezombusazwe eZimbabwe. Iziphathamandla zikahulumende ezinjengomnumzana Nick Mangwana zithi akulabuntu lokhu. UMangwana wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eye-Twitter esithi umkhuhlane we-AIDS wathi ungena emphakathini akulamuntu owahleka omunye. Lokhu kusekelwe ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT.
Siyakubona okwenzakala kunkundla ze-social media ukuthi abantu sebejabulela ukubha kwabantu. Thina njengebandla le-MDCT asikukhuthazi lokho njalo siyakusola ngoba kuyisenzo esingelabuntu.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abalithumi lambili 12 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, kwathi abafika phose amakhulu amahlanu 484 bahlolwe batholakala belomkhuhlane lo. Luthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamathumi amathathu 31,000 asebehlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele COVID-19 abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 21,377 sebaphepha kumkhuhlane lo osubulele abafika phose inkulungwane 974 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Esisanda kuwamukela ukuthi uMathiza kanye loZimondi sebephiwe izicoco zokuba ngamaqhawe esizwe seZimbabwe. Imbongi eludumo obhethi Dube uthi ushaywe kabuhlungu ngamapholisa walimala. Udube uthi ushaywe ebusuku ngeviki ephelileyo egijimela umkhosi womkhuhlane eVictoria Falls. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ake sizwe uDube ekhuluma ngalolu daba.
Kwakungolwesithathu ngo-quarter past 10 ebusuku ngezikhathi zekhefu ngangigijima ngisiya emkhuhlaneni. Kodwa ke ekuhlanganeni kwami labo amapholisa abasazange banginika ithuba lokuthi ngiphendule ukuthi okungenza ngihambe ebusuku ngigijima kuyini, bahle bangisukela bangitshaya.
Singathi kwamanje uthiwani ngodaba lwakho, ukuwakhuluma lawo yini amapholisa njalo lokuthi kuthiwe ukuthi laba bakutshayayo ngobani?
Ngihambile ngale ngayakhuluma labaphathi bakhona ngoba ngahamba lapho engabotshelwa khona, bangantshela ukuthi ngobani abangibophile. Ngahamba ngayakhuluma labaphathi bangale emapholiseni, lokho kungakhanya ukuthi kungazi ukuthi abangitshayele ngobani. Bangibuza ukuthi ungababona uyabaqamba yini, ungababazini. Ngeke ngiqambe umuntu owayigqokele ingwani egqoke imask kusebusuku.
Uke wahamba yini esibhedlela babuDube, njalo nxa uhambile uzwa njani emzimbeni khona manje?
Ngahamba esibhedlela kwathiwa ngiyekwenza x-ray. Ngihambile ngayenza namhlanje, ngabuyela esibhedlela ngale kwathiwa udokotela usetshayisile uzabonakala ngomvulo. Sengilinde wona umvulo ukuthi ufike udokotela ayekutsho ukuthi ngilimele okungakanani. Emzimbeni ngiyafuthelwa sibili ngoba kwesinye isikhathi nxa ngikhwehlela ngikhafula igazi. Inyawo lami lokunxele lukhumukile inyonga le, isandla sami sokunxele sakhumuka futhi lapha ehlombele, isandla sona ngikwaso lapha laso ngizibuhlungu ngoba bangitshaya lapha eceni kwesandla lomunye oyisithupha. Okunye njalo ukuthi ngizalo hamisa ngaphi angikwazi, njengoba ngitshaya ngabantu abazi umthetho, abantu abangitshayo kabaziwa kodwa ngamapholisa. Kutsho ukuthi ngivume ukuthi batshaya abantu ivele ikhona, nanku bayafihlwa kabachazwa.
Ngibone ngani ukuxotshanisana nale ndaba le yamapholisa angeke ungisize. Okusesemqoka ukuthi ngizame ukukhangela ngempilo yami, uma ngingathola imali ngoba ngiyafuthela ngizahamba ngiyebuza ngale sibhedlela lesi private. Batho ukuthi bangilaphe bangafuna malini bese ngizama ukuthi ngidinge leyo mali. Okunye kuzabonakala ngoba ngaxoxanisa lamapholisa njoba kawaziwa, ngixoxanisa labantu abalemvumo yokutshaya abantu. Kodwa ke mina icala lami angizange ngilale, ikho le finding ngayibhadala.
UObhedi Dube imbongi elodumo besixoxa laye eseVictoria Falls. Labanye abantu abafisa ukuba uMongameli Joseph Biden wakwele Melika ancedise ukuguqula isimo sezombusazwe eZimbabwe. Ukulozulu okhonona ngokwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa. Bakhona njalo abathi akulalutho oluza kuquka kulandela ukungena kukaBiden esikhundleni sikaMongameli lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris. Okwamanje uBiden useguqule eminye imithetho eyayifakwe nguhulumende kamnumzana Donald Trump okuqela abantu bokuza ukudlelana lamanye amazwe lokunye. Umnumzana Joseph Juma webandla leZANU-PF ngomunye othandabuza ukuba uBiden uzakwenza ube lomehluko kulalokho obekusenziwa nguTrump kwele Zimbabwe.
Mina kangiboni lutho olungatshintsha ngokungena kukamnumzana uJoseph Biden esikhundleni xa sikhangele ubudlelwana bethu leMelika. I-foreign policy yabo, indlela abayenza ngakho ayilani lo muntu, ayilani lamaphathi abo khona ngale ilobu America phakathi, and bama ngakhonokho. Sibonile u-Obama wangena secawa ukuthi songena umuntu omnyama kuzalunga, akula nto yatshintshayo. Ngakho-ke mina isifiso kuphela ngilaso ukuthi ngabe iMelika iyakhangela iZimbabwe lamanye amazwi nje ibabone as equals, isincedise from an innocent and equal position hatshi ukufuna ubana basibambezele basiphushele phansi ngesikhathi sonke.
Unumzana Tandeko Zinto Mkandla ukhangelele ukuthi uBiden uzazama ukuncedisa abafisa ukuthi kube lombuso obalulekileyo eZimbabwe.
Kukhanya engathi umuntu olonanzelele onakekela amalungelo abantu. Sesibona lakhona ngapho ngeMelika ukhethe abantu bemihlobo phosa yonke esemelika ukubana bangene kunkundla yakhe ubuse singathi cabinet umuntu onjalo sikhangelele ukuthi asisize lati lapha eAfrica ugophela leZimbabwe ukuthi ananzelele imbuso le encindezela abantu ayikhalimele ngendlela zonke enelisa ngazo ukuthi abantu kababuswa njalo.
Umnumzana Innocent Ndibali webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe uthi kumele ilizwe leMelika lesule izijeziso zenotho elazifakela inkokheli yebandla leZANU-P F.
Sicela thina ukuthi ubaba uBiden lo mama uHarris bekhiphe izijeziso lezo ezafakwa elizweni lethu iZimbabwe. Njalo besebenze kahle lamanye ama-leaders. Ngibafisela okuhle, ngifisa ukuthi i-policy ye-America itshintshwe eZimbabwe.
Ilizwe leMelika lethesa inkokheli yebandla leZANU-P F izijeziso zenotho lesithi bephula amalungelo kwaZulu njalo liyehluleka ukuqhuba ukhetho ngemfanelo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Italy House of Representatives likhangelwe ukuba kunsukana ezilandelayo lizahambisa edale leSenate kwelemelika ingwalo ezijulileyo ezimumethe amacala okumele etheswe owayengumongameli uMnumzana Donald Trump ukuthi wathotshozela abalandeli bakhe ukuba bangene ngenkani edale leCongress mhlaka 6 Zibandlela bavimbe ukubalwa kwama-electoral votes. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi abantu bafika boze izigidi ezilikhulu 99 million sebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala belegciwane kule COVID-19 kodwa bedlula kancane izigidi ezimbili 2.1 million babulawa ngumkhuhlane lo. So isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lembongi.
Nyongolo, nyongolo silo samahlathi. Inkunzi empondo ziluchayachaya. Ethuza ibheke empumalanga yaswela umlingane. Umaviki wavika uhlamvu lezigwagwagwa zamabhunu labengxenye basala bekhexwa ngezansi. Umkhulu nyakwesaba ungangendlovu wena mqabu konyongolo kankomo.
Ake sizwe ukuthi igama lakhe mbani.
Igama lami nguMartin Mlilo. Ngiqale umsebenzi wokwenza inkondlo ukuba yimbongi ngomnyaka ka-2018. Lumsebenzi ngiwenze ngoba ngifisa ukuvuselela ulimi lukaMthwakazi. Nginanzelela ukuthi ulimi lwethu soluyinhlaka yotshani alusaziwa.
Qhubeka ngenkondlo yakho Mlilo.
Maphunyo kabemphethe wajika walikhehle linganambitheke emehlweni omuntu kazana. Ungumadidi wadida abafo babuzana bathi lo umfoko wabani ogeza ngentelezi. Kanti cha yikuhlakanipha kukabhejwa sengoma. Yebo umkhulu Joshua Mqabu konyongolo kankomo. Ungangamathunzi entaba ihok inkunzi yomnyembezi. Siphinde sakhonya sesaba mfo kanyongolo. Wangena ihlathi ababedilene ngogagu langecobo ligcwele izilo. Ingwe lengwenyama ziveze ingazivula zazo wena wama waqina njengomfazi womithi intaba yebubi.
Kuqakatheke kanganani ukuvuselela ulimi lwesiNdebele?
Singavuma abantu balulaxaze lulahlwe sanyongo yenyathi. Ingakho ngangena ebumbongini ukuze ngivuselele ulimi lukaMthwakazi. Kanti futhi njalo kulohlelo engulusungulileyo ngalwethi igama ngathi isichazamazwi. Ngenhloso futhi njalo yokuvuselela ulimi lwethu thina abakamthwakazi.
Qhubeka ngenkondlo Mlilo.
Wangena ihlathi ababetshile iy'nqaba kamsweso wena waliphundla kungelulo ubhongelwa izilo zomango eze yazalwa iZimbabwe. Amazwi akho asaphile emphakathini akhumbuza uluntu ukuthi luhlale ngokuthula langaxolo.
Ulusungule nini uhlelo lwakho lokuchaza amazwi?
Ngomnyaka ka-2020. Lakho futhi ngemva kokunanzelela ukuthi ulimi lwethu nxa ngabe singasazithasanga umlando okanye ijogwe lokuthi siluvuselele lunganyamalala luchone phansi komswenya. Yingakho ngikhetha ukuthi ngenze inkondlo
kati futhi ngiqale lesichazamazwi uhlelo lapha engichaza khona amagama ahlukileyo agoqela nginikeza umzekelo agoqela amagama afana lokuthi amasesidwaba ukukiyeza wonke lawo magama ngamagama angasesetshenziswa kakhulu esizweni sikamthwakazi ingakho ngisungulela uhlelo lwesichazamazwi
siyabonga kakhulu Martin Mlilo imbongi esathuthukayo qedisa ke inkondlo yakho kaJoshua Nyongolo Nkomo
Khozu lwamafu olwandiza mhla iqhudele nentumbane lakhuza lungaphezulu amazwi alo zinhlendla saphila lalamhla lokho Nyongolo ncinde endengezeni sikamafuyana umama wesizwe uyibekile induke ebandla mdala wethu idela kubusa ngabona abanye ubukhosi bekugxozela indenda wena wathi kungenani uhlango lunsundu lukhululekile limani bantu abamlifuya zigubuzela izigcaba akusiyo umathanda ukubukwa njengesidlodlo lo lala kahle Nyongolo uyibekile induke ebandla uJomini umdlili uJamatani impangeli inyone engadlelwa khanda isihlahla sikhulu somngoma ngoma lesesehlula bakhona untaba kayibhodwa ibhodwa kunethemvula isichotho ngikathaka ingene endlini yangena endlini abantwana babo lenkaba mphume enkaya egwele utshena yemilo
Sikesizwe ezokholo lesiKristu silontukameli Khomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontukameli Khomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi.
Lichona njani zihlobo zinkosi ezithandekileyo ndawo ngendawo lapho elikhona sithemba ukubana uNkulunkulu ligcinile ululondolozile ikakhulu labo abafaka uNkulunkulu empilweni zabo phakathi kweziphepho lezi sihlangana lazo asikufakeni konke uNkulunkulu simfake empilweni zethu sitsho sithi uma inkosi ithanda siphila siyakwenza lokhu nalokhu njengoba sibalile kuleli asondela edlulayo encwadini kaJakobe sahluko sesine indima yeshumi nantathu sisiya indimeni yeshumi nesikhombisa siqhubeke ngayo ke le ndaba kodwa ke ngithanda ubana namhlanje sikhale u-16 lo-17 uthi uJakobe kusona leso sahluko khepha manje niyazibonga ngokuzigabisa kwenu kumbe ngokuzigqaja kumbe ngokuziqhenya kwenu konke ukuzigabisa uzigqaja uziqhenya kwenu okunjalo kubi ve-17 ngakho owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye baningi abantu abangene ku-2021 abanye bathi bangene ngamandla abo bangene ngamasu abo bangene ngobu uchopho babo ngoba nabahlanganisile njengoba selendoda yokuhlanganisa bahlanganisile impilo yabahambela kabathi ukuthi bahlanganise ini lani ngokubana izinto zakhona zimbi ezishaqisa umzimba abanye baze baqambe bahulule lamangalo uhlaza uze umtethe aluba isimi uzivane ngabe kakwenzanga lokhiyana siyabona sizwe sibale silandele okwenzakalayo okunye siyazibonela ukuthi yebo kambe lokhu ngabe kulobu uNkulunkulu phakathi kulobuhle ngobana kusiza abantu ngendlela esegcekeni kanti okunye nje sibona abantu besenza izinto kungakhanya ukuthi vele benzani lasezinkonzweni ubona benikela imali ezinkulu okungazakaliyo ukuthi zivela ngaphi ezinye kazibusekanga ngisho kangisho ukuthi abantu banganikeli ukunikela kuyinto enhle kodwa kasinganikeli ngezinto ezisukela ebubini benhliziyo zethu senzeni okuhle kusukela enhlizweni yethu ngakho owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye kuningi okumele sikwenzele imuli zethu imindeni yethu abangane izihlobo umphakathi esikwaziyo ukubana lokhu kuhle kodwa bakhona abantu abakwaziyo ukubana kumele benzeni kodwa bakhethe ukwenza okubi ngesikhathi sobunzima siyabona empilweni zethu ngike ngathi ngilandela nje olunye udatshana oluthize ngabona kusilela ulutho igazi ibhasi le eyokupheka ebithengwa ngemali ekade ingathi iphansi. Abantu bathi bebona abantu bedubeka bayikhweza yakhwela yahlala ngale kwamaqaqa ngenxa yokuthi lo muntu ngenzi ngenhliziyo yakhe ukhangele wabona ukudubeka kwabantu wasefuna ukuthola inzuzo ngokuhlupheka kwabantu. Bakhona labantu abanye abafuna ukuthi amagama abo abe makhulu ngokwenza okubi abantu belala bengadlanga yena adle azaphosele lezinja. Abanye bafisa ukuthi le mithi le ezokwelapha isizwe ngabe kwelatshwa bona le muli zabo. Okubuhlungu ukuthi okunengkwalokhu kwenziwa yilabo abakhangelelwe ukuthi ngabe yibo abenza ngcono abazithi bangabakhokheli babantu. Ngakho waziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye ngo-2021. Asikhulekele uNkulunkulu sifundise ukwenza okuhle sibalekele ukwenza okubi kwabanye abantu. Hlalela kusukela manje uzobona phakathi. Amen.
Bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Le yiStudio 7 esaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Iqembu leHighlanders Football Club likhangelwe ukuthi lizakwenza ukhetho oluqhathekileyo ngohlolanja. Uzakhethwa umgcini sihlalo, unobhala jikelele kanye leyinye inkokheli. UJohn Fred Sibanda ukhangelwe ukuba uzangqikilana kukhetho lolu loKenneth Mhlophe, umgcini sihlalo weqembu leli. Sebeqalile ukukhankasa ababili laba. Ake sizwe uSibanda exoxa ngodaba lolu.
Okwenze ngangena kumkhankaso ukuba ngu-chairman weHighlanders kubana ngicelwe ngabantu ukuthi ngingene ngibalungisele iqembu labo ngoba babone lingasahambi kuhle. Bacela ukubana iqembu labo liranwe ngendlela abayifunayo.
Uza lenzelani iqembu leHighlanders Football Club nxa ukuthi ungangena esikhundleni lesi?
Abantu beHighlanders bengangibeka ukubana ngibe ngu-chairman wabo abamfunayo. Engizokwenza kuqala ukubana iHighlanders ngilungise ibe iqembu lebhola eli-world class football team. Kumele sibe le-junior police e-sound, i-junior police e-academy, sibe le-qembu elidlalela ukuwina ama-trophy, i-championship, ukuze abantu bemathebelende babe lento abagwaba ngayo. That is iHighlanders abayiyo into abalayo.
Kambe iHighlanders iyangaphi njalo bona ngazani wena ungayifikisa kuzinga liphi?
Okwamanje abaningazi beHighlanders bathi kababoni lapho eyakhona, yikho becele ukubana ingene iHighlanders ngiyenze vele ngibisele lapho ebiveli khona. iHighlanders nxa sikhuluma ngeFootball of Zimbabwe senumber one team. Akulenye itimu esingakhuluma ngayo ngaphandle kweHighlanders. Singakhuluma amanye amatimu but Highlanders is number one. And abanikazi betimu bathi bacela itimu buyele kubanikazi, which is the supporters, the players, ukuze iphumelele kulokhu ekwenzayo imidlalo yebhola. Sibe sesisithi lokho okunye ngaphandle kwemidlalo yebhola sesikubona uma yona inqoba iyo ephuma kukho konke okwenzakalayo ebholeni.
UJohn Fred Sibanda umlandeli weqembu leHighlanders ofisa ukugedwa ukuba umgcini sihlalo weqembu leli. Sizaxoxa loKenneth Mhlophe ngeviki ezayo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
lingale tshwana njani izulu kanti abamthwaka zomuhle zimbapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Hove namhla kuhlelo silomlu J umculi womdumo wehip hop olengoma ezikhangela ukuhlangana lozulu okugoqela ukwephulwa kwamalungelo abantu ukuthuthukiswa kwabatsha lokunye okuchiyeneyo singakaxoxe lomlu J asizweni ingoma yakhe engaphansi kwesihloko esithi safe. Uyabuza umlu J uthi are you safe?
Is you safe? Tell me is you safe? Hey, that's sure that homie cop up blocks away from him. Nowadays we can't keep simple just for speaking up. Homies, is you safe? Tell me is you safe, yo? Is you safe? Tell me is you safe?
Ingoma kamlu J safe. Mlu J ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela okunengi mayelana ngengoma yakho safe.
Ngiyabonga kakhulu ngoku-invite kule show yakho Mike. Usafe yingoma ikhuluma ngento eziningi. It was me ngibuza abantu ukuthi are they really safe? Ingoma ngesikhathi esayenza ngaso bekunama hashtags amaningi ekade trenda online. Kubona kusenzakala izinto ezimbi ku Nigeria, here in South Africa and in Zimbabwe. You see all those Zimbabwean Lives Matter hashtags.
Wonke umuntu olalela le ngoma kukhona na okumela kufunde.
Le ngoma ongakhangela ikhuluma ngento eziningi ezenzakalayo. Ungalalela ivesi lokuqala bengisho ngisho ukuthi they came to his crib early in the morning so they could find him sleeping. Abantu abaningi manje we tend to talk a lot of things on social media. Why least we don't know which is safe or asikho safe. Two abantu abalalelayo kwamele siqale sizibheke ukuthi sithini phambili wabantu ngoba thina where I'm from I can't just say anything noma yini about Zimbabwe or the leading party. Ngingasithola sengisejele. It was us basically saying ukuthi people must be safe.
Hayi siyakuzwa Mlu J wathi abalaleli bazwe ingoma yakho kancane bese siqhubekela phambili nalingxoxo. Ingoma kaMlu J uyabuza phela uthi are you safe? Mlu J ngiyabona ukuthi ule ngoma entsha esandukuphuma Hills. Awusitshela okunengi mayelana ngale ngoma.
Hills, it was just me nje a song addressing abantu be realize kabene ngihlala khona hlale Hillbro. So the shortcut ka Hillbro we always say it's Hills. Abantu abaningi futhi Hillbro bayisaba bayikhuluma kabi yethu bengahlali khona. So it was just me talking about Hillbro kakhulu nokuthi siyenzane Hillbro abanye sivuke ekuseni siphandela imdeni into ezinjalo.
Hayi silukanda bale yamuzwa umlu J asizweni ingoma yakhe Hills.
I'm from the hills, check my heart. Dread up, I'm gonna get it, I'm so close. I'm from the hills, check my heart. Dread up, I'm gonna get it, I'm so close. I'm from the hills, check my heart. Dread up, I'm gonna get it, I'm so close. I'm
from the Ingo Mega Mlu J Hills. Ayi Mlu J isikhathi sesidliwe ngumangoyi bafo qiba lingqoqo.
Abalaleli abafuna ukulandela umculo wami bengawuthola worldwide digital stores bawuthola ungahamba usearche ukuthi Mlu J kuGoogle izovela zonke izingoma zizovela.
Hayi siyakuzwa siyabonga siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi. Zilukandaba silugqiba lapha uhlelo lwabatsha sidibana njalo uhlelo lwe The Connection ngolesibili 8-9 p.m. Zulukandaba olevalelisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove mthwakazi omuhle zimbapo muhle bye bye.
Dread up, I'm gonna get it, I'm so close. I'm from the hills, check my heart. Dread up, I'm gonna get it, I'm so close. I'm from the hills, check my heart. Dread up, I'm gonna get it, I'm so close. I'm from the hills, check my heart. Dread up, I'm gonna get it, I'm so close.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Zithuthubele iziphathamandla zikahulumende ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kulabanye abantu abathakazelela ukubhubha kwenkokheli kahulumende ebulawa yi-COVID-19. Amapolisa atshaya kabuhlungu imbongi elodumo u-Obert Dube. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Wolivalisayo ngu-Kips Dube ngisithi asihlangane ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.